Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhlaka 28 ezibandlela 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Loku kwenzakalayo kade kungafuna isikhathi ukuthi le nkulumo phakathi kwabantu abadizelizelwayo la i-council ngokwayo, but lokhu is now beyond i-capacity ye-council ngokwayo ngoba i-directive eyasuka la kuhulumende.
Izakhamizi zemzini weMbare eHarare zilahlekelwa impahla ebiza imali eningi ngemva kokudilizelwa amavinkili lamabhizimusi amancane ngamapholisa ekansili emanyene lakahulumende kunye lamasotsha.
So into zentengo anti babagadi currently lapha eZimbabwe akula price control. Ama price while the government yanegotiate lama producers kuvunyelano ama price. Intengo ziyachana endawo lezilalezi.
Intengo yempahla ezitolo isikhuphuke okuphindwe kanengi nengi kulandela ukuqonga kwentengo yamafutha ezimoda. Umqeqeqi weqembu lomdlalo wenguqwe leHighlanders uMadinda Ndlovu uthi ukuqatshwa kukaVikthemba Ndlovu kuza kwenza yena athole isikhathi esokusebenza labadlali abasakhulayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Iningi lezakhamizi zemzini weMbare eHarare zilahlekelwe impahla ebiza imali eningi kulandela ukudilizelwa amavinkili lamabhizimusi amancane abikwa akhiwe okungekho emthethweni ngamapholisa ekhansili yeHarare emanyene lakahulumende kunye lamasotsha. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
Lokhu kuza ngemva kokuba ikhansili yethule umbiko enkundleni yokukhulumisana ebulenjini eTwitter ngeviki edluleyo esazisayiza kamizi zeMbare ukuthi ikhansili izabhidliza le miduli. Ukubhidlizwa kwamavinkili lokhu kuqalise izolo kwaqhubeka phambili namhlanje lapho amasotsha abekhokela izisebenzi zikakhansili ukubhidliza lezi zakhiwo. Kodwa ukudanise uzulu isandla esilukhuni sabebutho kulolu hlelo bona bevele bengamelanga baphatheke kulo. Ukansila weHarare uMnumzana Thamsa Nqahadebe uthi bekubalulekile ukuthi ikansila ikhulumisane labanini balawo mavinkili ukwenzela ukuthi abantu bangalahlekelwa impahla.
Mire labantu lokhu kwenzakalayo kade kungafuna isikhathi ukuthi le nkulumo phakathi kwabantu abadizelizelwayo la ikhansili ngokwayo, but lokhu is now beyond i-capacity ye-council ngokwayo ngoba i-directive eyasuka la kuhulumende.
Uqhubeke ethi kulusizi ukuthi abantu sebelahlekelwe impahla ebiza imali eningi ngoba abazange bathole isikhathi eside sokuthi bakhuphe impahla zabo emavinkilini la kuhle.
Ye, izinto kathesi uZulu uyamhlupha, izinto zisanzima ngoba sisasuka emsimeni esokuthi izinto zikhwele bengakhangelelanga and bengalungiselanga ama-salaries abo labo lapho abasebenza khona lalabo abazingelayo izimali ngendlela yokuthengisa. Akukabi le ntshintsho engabanika ukuthi baphefumule kakuhle. Kunzima kakhulu, kuzanika ukuthi uZulu aze ubuhlungu obungazathi sobungezelelekile zalokhu kudilizwa kwezinto.
Imizamo yokukhulumisana nesikhulumeli sekhansili yeHarare uMnumzana Michael Shidemi ehlule ngemva kokuba umakhalekhukhwini wakhe ubecishiwe. Kodwa abakhulumeli eStudio 7 bathi bekungasiwo umsebenzi wamasosha ukuthi axhuthanise abantu ngale ndlela. UMnumzana Kate Maziba isakamuzi seHarare uthi amasosha asehlukumeza uZulu kusukela kumaviki amabili adlule ngemva kodlakela olwenzakala ekutshengiseleni kwabantu ngokungayi emsebenzini obekugqoqwe ngabenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions.
Thina siyalo ukuthi ikhansili lomlando ukuthi lungise kube lungise idolobho leHarare libe lalo lihlanzekile, kodwa lokho sokusenziwa amasosha ukuthi sethatha umsebenzi kwamapholisi ekhansili ezenzile yena. Njalo siyabona ukuthi uhambe chaya abantu, konke lokhu sekutshengisa ukuthi akusela mthetho lapha elizweni. So thina hayi azivumelani lakho, ngabe kuthiwa ukhansili uzenzele lokhu yedwa ngoba lo ngumlando wakhe.
Omunye odilizelwe ivinkili lakhe ngumnumzana Admire Matambo, yena osole kakhulu uhulumende ngesinqumo asithetheyo.
Nazembare kathi race city council sidilize yonke into, sebendizile le tax shop yami. Azinto zeZimbabwe kazimanga kuhle, kanti sizubuhlungu shiwa siphile njani eZimbabwe khona.
Loba nje ikhansili sithi isinqumo sokubhidliza amavinkili amancane emzini weMbare sivela kuhulumende, akulambiko ovela kuhulumende oveza ukuba nguye osithetheyo. Imizamo yokukhulumisana lesikhulumeli sikahulumende unkosikazi Monica Mtswangwa ehlule ukuthi umsekeli wakhe umnumzana Energy Mthodi ubengasabeli ucingo. Ukusenjalo umeya wedolobha leHarare ukhansela eBert Gumba namhlanje ukukhuthaze ukuba amalunga edale lephalamende aguqule umthetho ukuze kube lula ukuthi amakhansili adilize izakhiwo eziyabe zakhiwe ngokungekho emthethweni engaqalanga ayadinga imvumo yemthethwandaba. Ngimele Studio 7 iHarare, nguGibson Bebe.
Intengo yempahla ezitolo isikhuphuke okuphindwe kanengi-nengi kulandela ukuqonga kwentengo yamafutha ezimoda. Lokhu ngokunye okwabangela ukuthi uZulu angene ezitaladeni etshengisela ngokukhwela lokhu ngeviki edluleyo. Okwengezelele udubo lwentengo ukuthi izitolo eziningi emalokitshini zagqekezwa ngabantu ababetshengisela, ezinye zatshiswa. Umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe esigabeni seMathopeleland, umnumzana Comfort Mchekeza, utshele iStudio 7 ukuthi uZulu ulamandla ukwehlisa intengo ngokungathengi impahla elentengo ephezulu kakhulu.
Sure, into zentengo anti babagadi currently lapha eZimbabwe akula price control. Ama price while this government yanegotiata lama producers kuvunyelano ama price intengo ziyatshiyana endawo lezilalezi, but kulama generally agreed price even kungela price around $50 at most, but isithengiswa nge-$45. But kuyayenzakala eziyindawo uyasithola sesithengiswa ngama-$2. Into leyo yavama kakhulu soon after iptaway yayenzwa leyana yatshisa izitolo, so kwaba le-short supply eziyindawo zakusela ndawo ezithengiswa kuhle kuhle. So kulabanye bayathatha i-advantage yokuswelakala kwe-product emalocation lawana atshiswa ama-shop, bafike bathengise ngentengo enkulu ethanza yasithengisa nge-$3 iqiniso.
Manje ungathini wena ebathengini ukuthi kuyini amele bakuqaphele ngalesi sikhathi?
Abathengi into bafanele ukuthi bananzelele ngokuthi ama-price akhontrolwa yiwo abathengi. Nxa sebesithi i-demand and supply iyadetermina, kheya ukuthi indlela abathengi bedimanda ngayo, bona abathengi bengabambana bethi into leyi siyayithenga ngemali leni, othengisayo akwanisi ukuthi agcine i-product especially ama-perishable lawa njengesinkwa for 2-3 days siyayehla. And sesikhulumisane labama-bakeries bayadeliva isinkwa endawo zonke, imota zabo ziyahamba zideliva, and la bekhuthaza abathengi ukuthi nxa sesithengiswa ngentengo ye-$10, $10, $50 lingathengi, siyabuya lazo. So abathengi nxa bezalalela khonokho kuyayenza. Then kulamanye ama-products lawo aso isinkwa kuphela, kufana labo-cooking oil, kufana lama-beverage drinks, kufana labo-mazowe, konke uyathola, even lempuphu uyathola enye indawo kweza kakhulu but into ziyathengisela ukuyehla mbijana but asikayehli kuze kufika esiteji esifuna ngaso kusuka isikhathi laphana kwaba le stay away yadidlisa impahla ama-price ecanse kakhulu but sokulamona sokuthengisela ukuthi hhayi ezinye indawo like laphana amashopi bamanija ukuthi bavula amawindo ukuthi bathengise izinto sokuqalisa ukuyehla
esikhathini esiningi nxa abantu nxa kulo dubo olunjengalona lolo ukuthi intengo kaziqondakali lokunye okunjalo liyaliphe abantu amacebo okuthi nxa besiyathenga bakhangelene
amacebo ayebekhona but I think into e-critical to our situation kakhulu kathesi into ye-supply ilevel ye-competition siyarijuswa ukuthi like endaweni enye wathola ukuthi kulamashopu awu-10 kathesi avandalayiswa so kulo one warisasitita eyakhe abanye 9 bakuprocess yokulungisa u-1 lo one esikhathi esiningi uyathatha i-advantage ekwazi ukuthi ala competition but into thina
alo-ke ngumnumzana Comfort Mutshekeza umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe esigabeni seMatabeleland ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekobulawayo
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Uhulumende usebumbe ikomiti ye-task force ezabona ngokugcwaliswa kwezixwayiso ze-commission eyayikhokhelwa ngowayengumongameli weleSouth Africa umnumzana Halema Motlante eyayidingisisa ngezehlakalo zodlakela olwaqhamuka ngemva kokhetho ekuqaleni kukancwabakazi womnyaka ophelileyo lapho okwabulawa abantu abayisithupha libutho lesizwe. Isixwayiso lesi sibalisa ukulungiswa komthetho kwemithetho yokhetho ukukhulumisana kwamabandla ezombusazwe kanye lokudingisisa ngababangela loludlakela lababulala abantu. Ikomiti le iyabe ikhokhelwa ngabaphathintambo bakahulumende, inhlanganiso yamagqwetha eyeZimbabwe Law Society kanye legqwetha elikhulu likahulumende u-Attorney General. Lokhu kwenzakala umongameli Emerson Mnangagwa esithi uyakhathazeka ngombiko osanda phuma kumsakazo weSky News othi amasotsha ahlukuluza abantu elizweni. Ukuhlaziya lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Yangibona ezani kumele ukukhangelwe konke ngoba kwenzakala khathesi. Masikhangela sokufa abantu abaningi over 12 people walimala kwacha abantu abaningi probably over 1,000 and over 600 people emajele okutshengisela ukuthi imbangela kumbe impande yenhlupho zabantu beZimbabwe lokhu esikhona kumele kukhangelwe khona lokhu ukuthi why kulokhu bekulama-structures esingathi ngawe-violent ngoba nxa sikhangela even abantu ababevulela abantu ukuthi beluthe ongosabantu abavele ezigabeni singakhangelwi nje ukuthi kube lama-task force kodwa kube kulungiswe impande yomonakalo ngoba nxa kunuka endlini awuspray i-perfume uyasusa into efileyo so kuqakathekile ukuthi sikhangele ukuthi into efileyo kuyini ingakhithwa njani into yangikhona kulokuthi kuspray o-perfume kunukelele kamnandi kumbe kuspray ompukani ebefe kodwa insukela yendaba ingakakhangelwa.
Kodwa sesikhangela amazwi kamongameli Mnangagwa athi umangele njalo udidekile ngokuthi kulabantu abahlukuluzwa ngamasosha.
Asiboni ngoba ama-civic groups akhuluma from day one ukuthi abantu bayahlukunyezwa, abantu bayahlukuluzwa. Kungathathi ukuthi uzokhuluma abantu abavela phandle kwezimbabwe ukuze belalele. Ngoba khona lokhu sakhuluma kudala kuqalisa vele iproblem naleyo ukuthi abantu bayachaya, abantu bayanyamana, abantu bayathotshwa. Suke simangalisa ukuthi khona nanzelela khona lokho kathesi. Andibona babesithi kulabantu abatshintsha ama-uniform ma-police station. Kuqakathekile ukuthi besilalele njengama-citizens.
Ubona i-task force leyana isebenza kuhle.
Yala kwaba nama-task force, kufunakala i-implementation. Siyakwazi okuhluphayo eZimbabwe. Esesifuna kathesi implementation. Indaba yama-electoral reforms asondaba enje. Ama-organizations anjengeZSP aqalisa ukukhuluma nge-electoral reform ngo-2000. La kathesi lokho ngakabe lama-electoral reform. Sihloniphe i-constitution. Kathesi kulabantu abayi-600 abavaleleyo abangavunyelwa ukuthi bebe lama-lawyers. Kodwa i-constitution idinga libe lama-lawyers. So kuyabe kuqakathekile ukuthi ezinye izinto uhulumende angabe ingxenye yakho ngoba kwesinye isikhathi sebesifuna zanule esandla ezinsini zangkhona. So kuzaba nzima ukuthi ube ngiyofaka i-task force. Kunjenga ngokuthi ngumdlali aphinde abe ngu-referee aphinde abe ngu-linesman. Kuzaba nzima ngoba esikhathini esiningi uhulumende nguyowonayo sibi.
Hello ke ngumnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazo ubexoxa icingweni le studio 7 ekobulawayo. Go live talk lamhlanje sikhangela isimo esiqhubekela phambili sisiba sibi elizweni abantu behlukuluzwa. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Okwamanje ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukuvalwa kwenengi lengatsha zikahulumende welemelika obesekulensuku ezedlula inyanga yonke kubikwa kubangele ukulahlekelwa ngamabhiliyoni ayisithupha amadola komnotho walelo lizwe. Umkhokheli webandla elikhulu eliphikisayo kweleVenezuela ozithi nguye umkhokheli welizwe ngoba esithi unqobe kukhetho uJuan Guaido usekhuthaze ukutshengisela kwensuku ezimbili liviki emzameni yokuthi yokuthola usekelo kwabebutho ukuze bengasekeli umongameli Nicolas Maduro. UZulu uveza ukukhathazeka ngokuqansa kwenani labasakhulayo besilisa abasukela abesezifundweni zesecondary kusiya kwaleminyaka engamachumi amane abasebenzisa ukudakayo kanye lokunatha utshwala okwedlulise amalawulo. Okunenga sikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Iningi labasakhulayo abangathandanga kubethwa ngamagama bathi imbangela enkulu yokuthatha udakayo lokunatha utshwala okwedlulisa amalawulo yikuthi kabalakho kokwenza okokuziphilisa. Ukuswela umsebenzi bathi kuyabahlukumeza engqondweni, kubafuqa ukusebenzisa udakayo lotshwala emizameni yokuba bakhohlwe induba bakizo zokwehluleka ukuziphandela. Osakhulayo u-Anopa Murambiwa ngomunye wama-junior councillors edolobheni leHarare emela isigaba sika-ward 41. Yena ke ulandisa ngokunye okubafuqayo ukusebenzisa izidakamizwa kanye lokunatha utshwala ngendlela eyingozi abasakhulayo njengaye.
What was being stated that you find 40% of all suicides happen to be because of drug abuse.
So ngamachumi amane ekhulwini kwalabo abathatha impilo zabo kungokubangelwa yokusetshenziswa kwezidakamizwa. Nxa kusiza kulolu daka lokusetshenziswa kwezidakamizwa sandise ukuba betha ngamagama amabisithi kabalunganga. Kodwa singalukhangelisisa lolu daba lokusetshenziswa kokudakayo uzathola ukuthi kungasintando yabo laba bantu, kuyabe kukhona okubafuqa. Ngabantu abafuna ukutshengiswa uthando.
Kungalesi sizathu Murambiwa oyisifundi se-St. John's Emerald Hill eHarare ekhuthaza uZulu ukubambisana ukulwisana lalolu dubo. Okusekelwe ngu-Detective Assistant Inspector Majaha Mkhwananzi wohlangothi olubona ngezokuvinjwa kokungeniswa kwezidakamizwa elizweni olwe-CID Drugs and Narcotics.
So thina besixwayisa uZulu ukuthi akasikhangelisi senze abantwana lapha abahamba khona ngoba sisivuma thina ukuthi indawo yethu
ngabe kusema town ngabe kusema khaya khona bese babu sebehlangana lotshwala sebehlangana lento ezidakayo lula. So kabaphiwe imfundiso esingayibiza ngesithiwa sithi drug resistance education, ukwenzela ukuthi maye behlangane lakho kungabe thusi kumbeni bangawuqabuli bebe vele sebezilungiselela ukuhlangana lakho bayenze esingathi yi-choice kumbe bakhethe bona impilo engcono.
Uthi lo asomsebenzi wabasesipholiseni kuphela, kodwa kudinga ukusebenzela ndawonye kukazulu wonke elizweni ukuluqeda lolu dubo.
Umunye wabekekethi sidle ngikhaya ngale uyanika imali kahlali labantwana phansi ngala sikhathi la usebuya kuphela ngokuthi usehlangane lo mntwana osela ama-drugs kathesi usefuna ukuthi ngakho uyahle kuphele kunami. Unanzelela ukuthi phela lwana osedakwa kumbamba ingqondo kwambamba umzimba, so uzathatha isikhathi sokufuna labana abayelaphisayo esingathi i-rehabilitation yesilu. So ke nxa kungasinzanga ngaleyo ndlela usala kuyinkinga. Uzulu kavuka asinokamaphapha layo ukuthi kume nje kanjani.
Kwagcizelelwa ngufather Cloud Maganga webandla lokholo lwesikristu le-Roman Catholic Church onguparish priest eSt Genesius emzini weMarlborough edolobheni leHarare.
Kule problem ehambayo esiyibonileyo ukuthi abantwana bethu abaningi sebesebenzisa ama-drugs njengoba bahlangana nezinto eziningi empilweni yabo, ukuthi ngesinye isikhathi akuna msebenzi akuna into yokuyenza. So ngalokho sebehlangana nabanye abangane babo sebenza into yama-drugs.
Ufather Maganga uthi ilo msebenzi omkhulu inkokheli kwezokholo ukukhuluma phezu kwayo yonke into eyenzakala emphakathini ukuze ilungisiswe.
So kumele lathi sibone ukuthi empilweni yikwini okuyenzakalayo, lako ke kumele sikukhulume singayekeli ukukhuluma. Njengoba singabuya ndawonye even e-churchi laphana sishumayela sikhulume ngento leyi, ukuthi leyi into esihluphayo nje sindawonye nje i-churchi ezimuli lasempilweni.
Umnumzana Anselin Tinashe Chimonyo ngomunye wabongi abasebenzisana lozulu obulawa yimikhuhlane yengqondo e-Parinyatwa Group of Hospitals engunesi in charge kulolo hlangothi. Ulandisa ngokuqansa kwenani labasakhulayo abesilisa abatholakala besizadinga usizo kuleso sibhedlela.
Mainly is the boredom, lack of recreational activities to do and lack of employment.
Esiningi lokhu kubangelwa ukuswela okokwenza, umuntu ezihlalele isikhathi sonke, ukuswelakala kwendawo zokuzilibazisa lokuswelakala kwemisebenzi. Iningi labo bafundile sibili, kodwa udube ukuba abalalutho lokwenza ngaphandle kokusebenza okudakayo. Lokhu ngingathi mina kulokuswelakala kolwazi ikakhulu ebantwini abadala ukuhlolisisa lezo nkinga abasakhulayo laba bebhekane lazo.
Uchimonyo uthi isilinganiso sokuthathu kokune 3/4 sabasakhulayo besilisa abadinga usizo ngase bebulawa yimikhuhlane yengqondo ngemva kokusebenzisa okudakayo ngendlela ekusibanga esibi kanye lokunatha utshwala okwedlulisa amalawulo.
You might have schizophrenia or temporal.
Ngaba nomunye umkhuhlane wengqondo ngesikhathi esiza esibhedlela, kodwa inhlolisiso ibisiveza ukuba kungezelelwa yikusetshenziswa kokudakayo.
Ukuswelakala kwendawo zokubatholisa usizo lokubabonisa ingozi ekhona ma bengaqhubeka bethatha udakayo lokho kanye lokunatha utshwala ngendlela yedlulise amalawulo, ama-rehabilitation centers njengalokho okutholakala emazweni athuthukileyo, abezempilakahle bathi ngokunye okwenza kube nzima ukuluqeda lolu dubo emazweni asathuthukayo njengeZimbabwe. Bakhala njalo langenani lengcwethi zalumkhuhlane labasebenzela lolu hlangothi lwabasiza ababulawa ingqondo abathi liphansi kakhulu lona udubo luqhubeka lukhula. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Izakhamizi zeMtare zamukele ngenjabulo enkulu inyathelo elithethwe nguhulumende lokubuyisela amabhasi enkampani yakhe eZupco edolobheni leli. Izakhamizi lezi zithi lokhu kuzazinceda kakhulu njengoba abemichova lamakhombi kade sebezenzela umathanda bekhweza intengo yokugada amahlayana. Amakhombi abikwa abe esehlawulisa amadola amabili uhambo lunye oluhlawuliswa idola linye ngabezupco. Baningi kanye lengcwethi ezicubungula izomnotho abathi zizayicela isivuthiwe njengoba uhulumende wake waqala umsebenzi wokuhamba kwala mabhasi kodwa kwagcina kusiba lukhuni ukuthi aqhubeke esemgwaqweni. Kwezemidlalo umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthi uqatshwa kukaBekthemba Ndlovu kuza kwenza yena athole ithuba kanye lesikhathi esokusebenza labadlali abasakhulayo abayibo ikusasa yaleli qembu. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Inkokheli yeqembu leHighlanders lonyaka iphe ithuba umqeqeshi waleli qembu uMatinda Ndlovu bachazele amalungu aleli qembu ngenhlelo zakhe emhlanganweni waleli qembu uqhutshwa minyaka yonke ekuqaleni komnyaka. UMatinda usebenzise leli thuba ukubatshele amalungu eqembu leHighlanders angenela umhlangano oqhutshwe ngensonto edolobheni lakoBulawayo ukuba lonyaka uzasungula inhlelo ezakwenza ukuba iqembu liziphekele abadlali balo. Okuyinto athi nyakenye bekungekho lula ukuba ayenze ngoba isikhathi sokwenza lokhu ebengasitholi. Ngalokho ke uthi ukuqhatshwa kukaBekthemba Ndlovu uba ngomunye wabasekeli bakhe sekuzamkhulula uba aqede isikhathi esikhulu elamaqembu abasakhulayo.
Dropping in uBekthemba was not by the fact his bongo ziyafana idrive yangkhona yokuthi khona neshef abantwana beHighlanders who understand the football iHighlanders ukuthi bangene kusystem. So ukuletha uBekthemba ukuthi abuye azojoyina kufirst team senza thi nithole isikhathi manje esokuthi ngikwanise ukuthi khona sifake ama-structures in terms of i-development. So kufanele ukuthi sifake i-philosophy lana from the under-14s. Ngizathola-ke isikhathi manje sokuthi khona ngikwanise khona ngibe ama-under-14, under-16, under-18.
UMatinda uthe eqatshwa liqembu leHighlanders ekuqaleni kwanyakenye waphiwa umlando wokuphendukisa isiko laleli qembu elokuzikhulisela abadlali okutsho ukuba nguye njalo okumele atsho ukuba kudlalwa njani kusukela kuqembu labasakhulayo kuze kufike kuqembu elidlala kusigaba se-PSL. UBekthemba Ndlovu nyakenye ubeqeqetsha iqembu leBulawayo City kanti phambilini kwalokho ke wasebenzayo engumsekeli kaKelvin Kaindu ngesikhathi beqatshwe ngamaqembu abalisa eleHighlanders eleTriangle kanye leleHowmine. Ngesikhathi esadlala ibhola uBekthemba udlale kwesikhathi eside uqembu leHighlanders, wadlalela njalo leqembu lesizwe lamaWarriors, ikanti ke wadlala selizweni laseSouth Africa lapho adlalele khona amaqembu abalisayele Morocco Swallows kanye leMpumalanga Black Aces. Omunye umsekeli kamqeqetshi obevele esebenza loMatinda Ndlovu nyakenye nguMandla Mpofu kusithi umqeqetshi weqembu leBhozo 90 uMelusi Sibandala ubephathisa kodwa inkinga yakhe ukuba akavunyelwa ukuhlala ebhentshini njengoba ingela sithupha sikaCAF A okumele kube yiso esiphethwe ngumqeqetshi oqeqetsha kusigaba sePremier Soccer League kwele Zimbabwe. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kati kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Iningi lezakhamizi zeMbare eHarare zilahlekelwa impahla ebiza imali eningi kakhulu ngemva kokudilizelwa amavinkili lamabhizimusi amancane ngamapholisa ekhansili yeHarare emanyene lakahulumende kunye lamasotsha. Intengo yempahla ezitolo isikhuphuke okuphindwe kaningi kulandela ukuqonga kwentengo yamafutha ezimota. Kwezemidlalo sizwe ukuthi umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthini ngokukhethwa kukaBekthemba Ndlovu. Siludriba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo ngo-6:30 ekuseni. Igama nguChris Gande, lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.